Njengenhlanganiso ye-Forever Sustained Zimbabwe Trust Fund sikhona ukuncedisa iZANU-PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU-PF. Engaba ngama-harmonized election kumbe ibe ngama-by-election sebe sikhona ukuncedisa iZANU-PF njengomntana weZANU-PF i-affiliate yeZANU-PF. Ngakho-ke kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAZ ku-ground siyakampena njengasasikwenza kuma-by-election kuma-harmonized election. Ngikhuluma nje mina njengomkhokheli owehlanganiso we-FAZ ngise-Beitbridge West lapho esikhankasa khona khuluma labantu ukubana bevotele iZANU-PF bevotele i-Comrade Dusani ukubana ewine. Sisuka khonapho sahamba kiwonke ama-constituents ale by-election sihamba kutaza ama-member ethu awe-FAZ ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu nokuncenga abantu ukubana iZANU-PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eye-Forever Sustained Zimbabwe FAZ ayiyindawo ikhona ukuthi incedise iZANU-PF kathesi lasesikhathini esibuyayo. Ngiyabonga.
Sike sezwa esikhathini esedluleyo langempelasonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga e-FAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Lithini lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu. Abantu nxa bemile kuma-polling station kuyenzwa ngamaphathi wonke. Even yona i-opposition iyabe ilabantu laba ababezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akulamuntu ethuswayo. Kuyabe kuyukudinga amavoti kuyenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khonapha eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go get a voter. EGoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama-final touches.